Ilizwe leZimbabwe limi manzonzo kungacaci ukuthi kungaqhutshekelwa phambili njani kulandela ukhetho okuthiwa luqhutshwa ngakuhle. Omunye wabaqala inhlanganiso yeChristian Alliance engumgcinisihlalo wayo njalo engumgcinisihlalo weAssociation of Evangelicals in Africa, umfundisi Ray Motsi, uthi kufanele kuqale kwaziwe iqiniso ngokwenzakala kukhetho olwedluleyo kungakenziwa okunye kweleZimbabwe.
Ukuthi izinto kumbe ilizwe liye phambili kwelakithi eZimbabwe kathesi kungani kulokudonselana, ngoba kulezinto ezithile ezingacacanga ukuthi kambe lokhu esikuzwayo yikho okuphumileyo yini kukhetho olusanda ukudlula eZimbabwe. Siyezwa ukuthi khona IC abanye bagijima bathi bawinile, abanye besithi bona balobufakazi obugcweleyo ukuthi kabawinanga. Njalo nxa kunjalo kutsho ukuthi khona akula qiniso eligcweleyo ngakho esikwenzayo. Indaba abantu bengafuni ukuthi kuphume egcekeni abantu bakhulumisane, nxa kulibufakazi kuphume abantu babone ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Ekhuluma le Studio 7 esikhulumele sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi uthe bayafuna ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngalolu daba.
Ama talks aright, ezange ke siyalethini ukwenza ama talks. Ama talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumela into ukhetho lwenziwayo. Ayisilo khetho ngokuqilibezela nje kwamnangagwa le group yakhe ifazi. Kufuze kube nama talks abe nenjongo yokuthi kulungiswe kuhle indaba zokhetho eZimbabwe, kulungiswe kutsha, kube lokhetho olutsha oluza supervisor yiSadaki, iZeki idilizwe, laba babe kuZeki baqotshwe ochigumba labanye bakhe baqotshwe, kukhethwe abantu abatsha, abantu abaqondileyo abama eqinisweni.
Umnumzana Moses Langa, umgcinisihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF eMatabeleland South, yena uthi ukhetho solwedlula njalo kumele uZulu ahloniphe impumela yalo.
Thina abasakhulayo sibona ngalo kuqakathekile ukuthi abantu barespect the 2 million plus votes His Excellency iDimnangagwa received from abantu beZimbabwe abamvotelayo towards his re-election as the president. So we need to respect that and we continue leadership ekhabini ekhona kathesi iye phambili. Akulo esingakutshintsha, abantu basukuma bayavota, akusela okunye okungatshintsha lapho. Oqakathekileyo ukwakha ilizwe leZimbabwe liye phambili.
Ibandla leZaphu lalo lithi likhangelele ukuthi inhlanganiso yamanyano amazwe angezansi ye-Afrika iSADC ingenele. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi balembiko abayithumela eSADC ngalolu khetho.
Thina njengeZaphu sabhalela abeSADC, sabhalela abe-EU, sabhalela abe-African Union sibazisa ukuthi ukhetho olwenziwa mhlaka-23 August lukhetho olungavezanga izifiso lentando kaZulu. Ngakho-ke sabacela ukuthi baphathise ekuthinini ilizwe libuyele njalo liyekhetha inkokheli zalo kakutsha.
Unobhala jikelelo enhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukukhulumisana yiyo yodwa into engaphendla indlela enhle eyaZimbabwe.
Into yonke ilungiswa ngomlomo, akudingeki ukuthi abantu baze balimazane kwenziwe izinto ezimbi kuthi kuqedwe lapho ngikhona kusiyahlalwa phansi. Kufanele vele ukuthi kuhlalwe phansi.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhuluma lentetheli zindaba ze-South African Broadcasting Corporation ngeviki edluleyo wazisa ukuthi kuzaqhutshwa umhlangano we-SADC ohlaziya udaba lweZimbabwe.